Abanye babantwana abafunde itoho yabagoqela abakusibanga sika grade 2, 3 lo 4 sebefundela ngaphansi kwesihlahla ngenxa yalumonakalo. Ukwazana Sithila Sibanda, umphathi walesi sikolo, uchasisa ngobehlele lenhlupho asebebhare lazo ngenxa yale ingozi.
Ngokungomvulo emini sathi sichayisa nje sizabona kuthiwa le yezi aqalisa ukuba lo moya omkhulu silowuduma sibehlinga nemota. Then izulu laseqalisa ukuna khonapho kulo moya omkhulu elesiqhotho. Sithe nje izulu liqeda ukuna after 30 minutes sathola ukuthi uphahla sokonakila kusela phahla. Soluphume lonke lise-challenge besikhala ukuthi ngaseyafulelelwa vele singakavali lathi sesekhona. Kwenzele siphinde sibisele ifurniture yethu ngendlela umnqeko ukuthi uqalisa wonke umuntu eredy.
Committee yabona ukuthuthukisa lesi sikolo, school development committee, ikhala ezimathonsi. Umnumzana Elvis Moyo ngomunye okule icommittee.
Izandla zethu zimfitshane, besibe sicele sokuthi ngabe siya thola abangasiphakamisa basincedise sithole isidlo.
Omunye umhlali waseGulathi umnumzana Jobe Mkandla ukhala ngodubo selibhekane lesikolo seTorhwe.
Sinasi isikolo sethu khona, isikolo sethu singasikhanyela asilamncele isikolo lesi ukuthi ngabe kuya nguya kodwa ufake ukuthi ngabe kule fence igijima laphana amacottage wonke labe phakathi kukhanya ukuthi isikolo lesiyana silaphana.
Usobhuku walumango weGulathi umnumzana Gifa Kenneth Dube ucela uZulu aphathise isikolo seTorhwe.
Abantwana bethu bafundela phandle. Befundela phandle lathi sidisparate asilakho ukuthi singaphangisa siphangeke uphahla. So esiyabe sikucela nje ukuthi wonke nje ongane ulomoya wokusincedisa thina. Bengasincedisa. Siyemukela ikakhulu ukuthi uphahla lwakhiwa.
Izizalwane zakule indawo ezihlala kwamanye amazwe lazo sezisukule imizamo yokubuthanisa imali yokuphathisa ukuthenga amazenge okufulela lesi sikolo. Umnumzana Menzi Dube ngomunye wazo.
Siyacela kakhulu kubantwana betohwe lasematopo as a whole lama well wishers all over the world ukuthi besincedise kulo msebenzi esibhekane nawo. Siyakwazi ukuthi welfare yabantwana ibaluleke kakhulu. Mangabe kukhona othintekayo ezizwa unembeza wakhe umphusha ukuthi esincedise, siyacela ukuthi lisincedise.
Umeli wamatopo edalele eParliament njalo ngumphathi intambo wezamandla kaGesi umnumzana Edgar Moyo uthi kuyabongeka okwenziwa izizalwane zakulumango ezihlala kwamanye amazwe.
Umbiko wafika sibili ukuthi sokube lomonakalo ngale ngathumela ke abantu izigijimi ukuthi ziyefika khona zenze iassessment yomonakalo owenzakalayo. Bakwenza ke lokho bangithumela lezi lempikisha yakhona njengama procedures angikhona ngazisa ke abe Ministry of Primary and Secondary Education. Njengokwazi kwethu sonke ama processes e government ayathatha isikhathi esithile. We very much want to applaud that gesture and sense of responsibility by our diasporans.
Abazali babantwana abafunda eTokwe Primary School ababalisi balesi sikolo esakhiwa ngomnyaka 1940 njalo silabantwana abadlula amakhulu amathathu bathi isikhathi sezulu sesifikile sebesesabela abantwana abafundela phandle. Imali yesitho 7 ngiseGulathi ematopo igama lakho ngezwa Jesus Banda.